Olamukela emoyeni ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Imfundiso yabo vele ukuthi bona nxa kuyukuthi kufanele kuye kubuyiwe kukhetho, abakwazi ukuthi umuntu kumele akhangele ama-policies athi atshela abantu ukuthi lingangivotela ngenza le ndlela lokhu. Bakwazi kufanele wonke umuntu athi pambeli ngobani, pasi ngobani, yikho abakwaziyo.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ye-ZEC ithi ikhathazekile ngokuthukana okukhona phakathi kwabezombusazwe abancintisanayo, isithi sokufike kuzinga elibi kakhulu ngaphambilini kokhetho.
Asikananzeleli lutho othi singathi kumele abantu bayabaleka besaba ukufika kumele bayasibuthwa ekhaya ngokwenzani. Lebakwaluleyani iminyaka esicabane.
Elebotswana lithi likhangelele ukuthi ukhetho lweZimbabwe luzaqhutshwa kungeladlakela, ngakho-ke kaliboni kusiba labaningi abazabalekela umumo omubi njengomnyaka ka-2008. Babikwa lokhu bebalutshwana besilisa abazimisele ukusokwa ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane lengculaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi ikhathazekile ngokwethukana okukhona phakathi kwabezombusazwe abancintisayo osokufike kuzinga elibi kakhulu sokusele iviki lamalanga amabili ukuthi kuyiwe kukhetho. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuthukana lokhu kwenziwe ngabancintisanayo abamabandla achiyeneyo. Abancintisanayo laba bakhuthazwa ukuthi behlukane ngembono kodwa bengaze bathethisana ngoba lokhu kulakho kubangela udlakela. Ngonsukwana ezedluleyo unkosikazi Grace Mugabe usole umnumzana Morgan Tsvangirai esithi ngumuntu othanda abesifazana njalo okhombisa lamantombazana amancane, ngalokho uthe uzolukamelanga amvotele. Ephindela amazwi kankosikazi Mugabe lamhla isikhulumeli sikamnumzana Tsvangirai umnumzana Luke Tamborinyoka uthe unkosikazi Mugabe wenza ihlazo ngokuthandana loMugabe unkosikazi wakhe wakuqala usale egulela ukufa esibhedlela. Ngalokho umnumzana Tamborinyoka uthe unkosikazi Mugabe kamelanga akhulume kubi ngomnumzana Tsvangirai yena laye elokwakhe. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Angiboni kusimangalisa Nkomo okwenzakalayo manje elizweni leZimbabwe, ikakhulu laba abezombusazwe inkokheli zangkhona bekhanya bethukana ngendlela abenza ngayo. Singakulibali phela Nkomo ukuthi abantu laba ikakhulu ngakhangela abantu bebandla leZanu, ngiyabona indlela abakhanya bekhuthala ngayo kulezi nsuku uTsvangirai, nangendlela uTsvangirai laye akhanya ekhuthala ngayo ukubathuka ethuke ezathuke labo Welshman Ncube kusiya phambili. Ungakukhangela bona bababili bona abantu uMugabe loTsvangirai ngabantu phela abasuka mdibi munye, ngabantu abasuka kubandla elifanayo, ngabantwana beZanu bonke laba. Imfundiso yabo vele ukuthi bona nxa kuyukuthi kufanele kuye kubuyiwe kukhetho, ngabakwazi ukuthi umuntu kumele akhangele ama-policies athi atshela abantu ukuthi lingangivotela ngenza le ndlela lokhu. Bakwazi kufanele wonke umuntu athi pambeli ngobani, pasi ngobani, yikho abakwaziyo. Yikho bona bethukana besenza konke abakwenzayo. Bengikhangela nje lapha ngihlaziyisisa, ngikhangela ibandla lika-Welsh, angibaboni bethuka. Kuyukuthi isintu sakithi kasikuvumeli phela khona ukuthi uthuke omunye umuntu khona kodwa nje sikubona kulihlazo. Bona kabakubona kulihlazo, imfundiso yabo indlela abakhuliswe ngayo. So yikho kusizahlala eZimbabwe silohlupho lonolo ku-politics.
Abahlaziya ukusebenza kwe-intathelizindaba bathi amaphephandaba lemisakazo kahulumende yeyamele kucele leZanu PF. Kuthi amaphephandaba azimeleyo eyamele kuhlangothi lwe-MDC. Ngokunjalo uZulu ubona ethola yini imbiko eqondileyo?
UZulu Nkomo kakutholi okumele ukuthi umele akuthole, ngoba ngokuqondileyo ama-newspaper wonke lawa kumbe ngithi i-media bekumele ukuthi nga ibonise uZulu iqiniso elikhona ibe imele okuqotho. Kodwa esikwaziyo manje ukuthi ama-newspaper lawa kumbe ama-imedia yonke sezimi ngohlangothi kulalezi ezikuhlangothi lweZanu, kube nalaba abakuhlangothi lwe-MDC yokaTsvangirai. Ungakukhangelisisa bona laba bathi bona bafisa ukukhipha uMugabe, labo bazithola futhi besenza exactly okufananayo nalokho okwenziwa nguMugabe. Okwenziwa nguMugabe asikuboni kwehlukile nxa ungakukhangelisisa kusukela ngama-1980s. Ngiyakhumbula ngama-80s ama newspapers wonke ayengawezano okwakuthiwa ngama state ngithi state media wawuyithola imingo hlangothi lwezano ithethisa ababe oppose izano ithethisa unkomo imbiza konke ababe imbiza khona abantu bezaphu namhla sesizithola the same newspapers the same media isikhangele abakatswangirai isenza same into kade yenza since in the 80s lekatswangirai la yenza njalo ngokuqondileyo abantu bezimbabwe ufanele bananzelele ukuthi laba bantu baphikisana nje abehlukananga ukuya ngapi.
Lo umnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecobungula ezombusazwe sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa.